isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani ntwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Yeyi abantu basikhukhumezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engiyakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amachina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ofike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Wayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo ngurhulumente wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxele umnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yase-South Africa uWinnie Madikizela Mandela osishiye namhlanje. Lami nje ngidabule kakhulu ukuzwa lokhu.
Kuyini okukhumbula ngayo?
Yes, yazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esejele, wasala elokhu evutisa amalanga omlilo ukuthi wena hayi abantu be-South Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lukaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie wala waboshwa, siyazi ukuthi kwahlala naye ejele amalanga wabo 491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila engalabo abantu bakhe, kwesikhathi ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uWinnie akazange wakhathala, uWinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwesikhathi inkululeko uWinnie namanje vele umuntulwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubaningi omama besilwa against apartheid, kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuye kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule cembulele okade Victor Mandela Football Club, esikwazi ukuthi kona bekuyicembu ebelisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okwekulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunaloku ukuthi wayetheswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie, kunanxa kuqhathaniswa lokuthi uWinnie ayekho nje okadivela amalungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo ayekho ongalazo ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uyini siyakwazi ukuthi nanxa sisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially ayintsha ukuthi khona bebazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphalintambo bakahulumende abalitshumi abagoqela ubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na. Ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi. So engxenye bazama kuze kube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe. Ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya bona bayekhayile ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals bona zani bayekhangele ukuthi besake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwe le China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethu lwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwalequla lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bebangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangelani iZimbabwe kuphela. Siyanti sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangele lakubo Lesotho kubo South Africa kubo Tanzania bakhangela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo bolo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJSAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqekilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali ze-nuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi leGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshelo Gibbs we Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwane esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo usegqamule umthetho lo umbesithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungiswa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu ukuzinceda ngani khonokho ukuthi babe ngena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisa esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaninginingi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma lo Gibbs Dewey we Studio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe koBulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe nale iCongress koBulawayo. Kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo koBulawayo e-White City. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izihlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MDCT umama uMagube usezayikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyanga indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona, libalekela udlakela.
Yikho kanye sibili esikubalekelayo, ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana ne-MDC Alliance, kusuka kube lodlakela kusukela uluze lube khona unyakenye njalo luze kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungenadlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba, sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esi lesi esilandelayo esesele lawo angene kugrawund azame ukulungiselela abantu khethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzagcwalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe, sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
ULive Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala esaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lephalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela, osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
ngilandla umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle so bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole odokotela kade bezamnika igazi so odokotela bebengekho bakustrike ngenzokokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but akukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngaphi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathezi ngikhuluma nje uzibuhlungu ngalo bantu abamnike yona bathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi itreatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe i-prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyakhulela isihlobo sethu uyathi umbamba somuntu vele kuthi vele bangicina ukumbona nge-Friday sibabizile amanesi sababuza umntwana isandla sivuvukile but sizafonela udokotela sesilinde ukubona but abanye siemba bonile ku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela kudoctor so kunzima vele. Ngibona ama-patient amaningi ayafa no i-attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelela ama-doctors lokuthi ethisa ama-patient so kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo so ludubo olukhulu esihlangana lalo ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa izigulane lokhu zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezijiyeneyo edale lephalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi isikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthaa kuma-provinces ama-provinces ayawakhangela from there But by the end of the day tomorrow, I was in one.
Kona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
No, of course ukhozela sizongusela kahle. Lenxa ushuti ngakhozela abantu abasizekile ukhoze. Why no? She's like telling awayimpuka lenxa sifuna ukujula phala kumbe sifuna no ustel ukuthi hayi singaphuzi. Ba soze kwenzakale lokho. Ingane echurchi bakhozela abantu. Bozo inqabe koze lokusemthethweni kuqondile okuze ukuthi bacoze lokusemthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bacoze lokusemthethweni soke ngikwazi ukuthi ngacikelwa njani lapha engayi-one primaries but bafake omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingane kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela?
Well, ngokuthembisa kwabantu asoke kube khona ayilo yikuqala abantu kwakungama-camps ngoba lokhu yena kwakusenziwa i-group kane-G40 engafuni umuntu engaso-G40. The reason why I don't have any event chanting, but I was saying, but I'm familiar with that. That's why I want to see what I know.
Good to see you. So, go call Nabanya Bakachan and look at G40.
Anyway, then now we're going to chant a command and you're going to 100%. Very good, Saturday. Good.
Lo ngumnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders linqobe eleDynamo semdlalweni weKasilaga Premier Soccer League obuseHarare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lengezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele negroup nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo elitshumi njalo elinqobele Bulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni emandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elitshumi ngakuqela elechikenini kanye lele-Highlanders ngemva kokuba elechikenini libhuqe ele-Japan Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi elebhoso litshaye ele-Dynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMtare City libe ngutshikilobhanqa 1-1 leHarare City kuthi eletriangle litshaye leZPC Karibhanye 1 kanya. Iqembu leZPC Karibhanye yilo lodwa elingakatholi ngisho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona alemklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos bebikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende lapho somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Ya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.